Yes, okusele iprovinsi eyodwa kumaprovinsi wonke ahlelwe isisekelo sombuso esebandla le-MDC engaba iprovinsi ye-South Africa, amanye amaprovinsi wonke aweZimbabwe, ele-America, le-United Kingdom, le-Ireland asephedile ukwenza iy'nhlelo zawo zokulungiselela ukhetho lokulungiselela i-Congress ye-MDC okomnyaka emihlanu elandelayo. Bone ngani sokuqhutshwa kahle imisebenzi, uPresident Dlamini uyathokoza ngendlela uhlelo oseluhlelwe ngayo kufika kulesi sikhathi, njalo uyakhuthaza ukuthi izisekeli zebandla le-MDC lobukhokheli bebandla le-MDC buqhubekele phambili kusebenza ngendlela eqondileyo njalo kulandela umthetho.
Uyatodokotela ukubana ubaba uDlamini uyathokoza ngendlela uhlelo lolu oluhamba ngayo, kodwa abanye bonke singathi labo bayathokoza yini? Kabekho abakhona naye.
Engakuthi ukuthi uPresident Dlamini ayisikho ukuthi uthokoza ngendlela yokuthi izinto zihamba ngendlela afuna ngayo. Uthokoza ngokuthi besisazi ukuthi bekulezi mali ezivumelene ezinengi kakhulu, njalo kulezi nhlelo ezenziwa yilaba abazonda ebandla le-MDC ebezimenyelwa ukuthi zenze kube nzima ukuthi iy'nhlelo lezi esezenziwe kanje ziphumelele. Kutshengisa ukuthi kufika kulesi sikhathi izinhlelo zebandla le-MDC sezihambe ngendlela elokuthula, njalo engazanga ibe lokukhonona okukhulu kakhulu kumbe ukungalandelwa komthetho kakhulu. Khonokho sokuqakathekiswe nguPresident uDlamini, asikakhulumi laye ukuthi sizwisise ukuthi angabe cabangani ngey'mpumelo ezifana lama-nominations ukuthi onominatiweyo ngubani, osileyo ngubani. Ungangakabi le ndaba lakho kakhulu lokho uPresident Dlamini yena okhangeleyo ukuthi inhlelo zebandla zihanjiswe ngokusemthethweni.